into yokuqala enhle engithanda ukuyibaba yibuciko obutshengiswa ngubaba lo esithi ngu-Emmerson Mnangagwa lo. Umuntu otshengisa ukuthi iZimbabwe uyadla iphumputhu. Umuntu oveza ukuthi ukuba inkaba yakhe ibe senkabazwe eMidlands kutshengisa ukuthi uyasazi thina ngapha umhlubulo emndebeleni abekwazi abanye abakithi abale eMpumalanga. Ngoba uthe eqala into le watshengisela ukuthi yena kanangeketha Richard. Inketha Richard ngeyinye yezitha zomnotho lokuphumelela esibisele emuva esikhathini esiningi njengezizalwane zeZimbabwe. Ngitsho ngesikhathi sempi inketha Richard ivele iyitshengisa iyimvukuzane.
Kulabanye abathi noba kunjalo ibandla le-MDC lokho lisithi sona yile lanqobayo, so akula nto eyayenzakala eZimbabwe.
Mina okwakuqala engiza kutsho mntakababa ngokokuthi andubana ngithe esizakwenza kuzavela kubuciko esibubone kubaba uMnangagwa kuphinde kuvele ku-cabinet selection ayenzileyo okuzaba yindlela esizafomulesa amapolitics ahambayo. Okwe-MDC lokhu ngizathanda ukuthi ngijaji singabothi MDC sizathi MDC njengoba emngxenye kulabakhokheli abanikwa imali bancindele bodwa abawona ibizo le opposition force eZimbabwe kuthiwa yi-MDC. Kodwa thina abalandeli be-MDC esiphila labo emakhaya, esihambana labo emigwaqweni, esiwosa labo inyama, esiphila labo njengabantu abazalwa ngumama lobaba munye njengabantwana beZimbabwe, ngoba imibono kumele ihlukane. Bona kabalandaba lakhonokho bayavuma bathi ubaba uMnangagwa wawina ngoba babona ukuthi ezayisa kwenzayo. Baza balandela futhi okwaphuma emthethwandaba. Bayakwazi njalo ukuthi izinto sezihamba kuhle ngoba ubaba uMnangagwa ngumuntu ongadingi ukubusa, ngumuntu odinga ukulungisa amaphutha abakhona elizweni. Pho ke ukuthi sithi i-MDC ngibona ngazathi abantu bakamlimi kwesinye isikhathi sesibagcona bebonke nje ngendlela engayisiyo. Kasi pho ngupointa sithi kulabantu abanikwa imali ngama-donors, abantu abanika imali ngama-core institutions, ama-foreign national, abantu abanika imali in order to cause alarm and despondence in the country. How can somebody oppose the constitutional court ruling eyayiveza egcekeni ukuthi kwahamba njani, which was televised internationally, into eyayizwisiseka kuwo wonke umuntu ofundileyo longafundanga ukuthi imi kanjani? Hayi, kasilungiseni ilizwe
bakwethu
khonoko kuba silokhu sidonswa ngokuthi kuthiwa i-opposition opposition wathi.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi khonoko okhuluma ngakho ukuthi kulabantu abanika imali ule qiniso lakhona elokuthi hayi phela nanku siyakubona abanika imali.
Hathi mina angikhulumi nge-evidence, mina ngikhuluma nge-research ukuthi iyasithengisa ukuthi i-opposition yavela ngayo. When the opposition yathi iqalisa ngom, actually i-opposition yeZimbabwe ukuthiwa i-MDC abantu bathi yaqala ngo-99. No, opposition political party yaqala ngo-1996 ifonywa ngumuntu owakuthiwa ngu-George Lemke. U-George Lemke oyisizalwane seDenmark owayethunywe ukuzoguqula i-ZCTU ukuthi ingameli izisebenzi ibe yi-political party.
Ngathi uzokuyiwa phambili pho kumele kwenzeni futhi.
Sokumele ke silandele ilizwi likababa uMnangagwa lokuthi unite, re-engage. Ukuthi re-engage kumele bona laba abanamazwe esasikhubane lawo kumele baqalise ukunanzelela ukuthi hayi abantu laba badinga ubungane, ukuthi abantu bakhulumisane nomlotha sithi hayi sesizwanana njalo. Nxa sokuzwananwa laba kabakhitheke izijezo zomnotho wabo ama-sanctions, laba ke kabayenze ukuthi ubungane. Angithi we scraped out ama-conditions okusebenzela kuleli lizwe okwe-indigenization policy konkana, kanti bafuna size siguqe sikhothe ngakwabo. So kumele sithi singayenza khonokho, sifakeni umbono sonkeni njengabantwana beZimbabwe, sikhohlweni nge-politics zamaphathi ezixeganisayo. Kanti abantu kababoni yini ukuthi uyazama umuntu kamlimi. UMnangagwa has gone all forces out to try and do the best for this country, but people just want to remain behola behlala ezindlini ezivulwa amagede ngama-remote at the expense of the suffering yabanye abantu. Kunje kathethi ngivele ekhaya e-Plumps kotokwana, ngithe ngisuka kuma-celebrations okuwina eDombodema ngikhose emfuleni uThekwane ngawula bridge, ngakhosa ngadlula kotehlanga, ngangena amagaragada, ngadlula futhi emvuyeni e-Plumps. The roads are bad. Why? It's because of these economic sanctions lokudonselana mntakababa. izinja ezingu-2 zingabe zilokhu zidonselana zibhongelana zikhangela ithambo, leze lithathwe ngeyinye yesithathu zingayidlali, zingalidlanga lelo thambo.